Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 17 kuNtulikazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, umongameli Emmerson Mnangagwa sehlele ilanga ukuza kwenziwa ngalo ukhetho lokudinga umeli weMangwe leGlenview South edale lePhalamende ngemva kokutshona kwababemela lezi zigaba. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukutshengisela namuhla phezu kokutshabalala komnotho. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-netball lijabulise abaningi izolo ngemva kokubhaxabula eleBarbados. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlele umhlaka 7 kumpandula ukuthi abe lilanga lapho okuza kwenziwa khona ukhetho lokudinga umeli wesigaba seMangwe leseGlenview South edale lePhalamende. Isigaba seMangwe sisele singelameli ngemva kokutshona kukamnumzana obedingwa Mguni, yena oyelilunga leZANU-PF, kwathi iGlenview South layo isele ingelameli ngemva kokufa kukankosikazi Vimba Itswankirai Java owebandla leMDC. Ababili laba babhubhe ngenyanga edluleyo. Umguni waqaleka esePhalamende wayatshonela esibhedlela. Unkosikazi Tswankirai Java yena ukhulelwe ngamanxeba awathola engozini yemota eKwekwe ngoNkwenkwezi. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukutshengisela namuhla phezu kokukhuphuka mahlayana kwentengo yesitolo lo kungakhwezwa kweholo lezisebenzi. Omunye wabaqoqa lolu hlelo umnumzana Josephat Mzacangulube ulobele amapholisa ewazisa ngenyathelo leli. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngulube yena othi bazabuthana bucwadlana lesithombe sikamoyi umnumzana Joshua Nkomo.
Siyatshengisela koBulawayo esikubiza sithi citizen demonstration, sitshengisela inhlupho esilazo, ama-problems esilazo yabantu bezimbabwe, kodwa sitshengisela sikoBulawayo.
Ngeziphi ezinye inhlanganiso ezikhona ekutshengiseleni lokho?
Hayi, inhlanganiso nguse zonke nje ezikhona ezijayele ukulwela amalungelo abantu nje lokuningi-ningi. Labafundi bemakolishi ngibanxusile ukutshengisa lokho ayisikho kukaJosephat Mzacangulube kodwa ngokwabantu bonke. Kodwa ukuze lutho lufezeke kufuze kube lo muntu olukhokhela ephambili ekutshengiseleni ukuze kube le sustenance entweni yakhona. Abantu bezimbabwe ngakathi esiningi sesebelokwesaba kakhulu. Iyabiza i-demonstration, akulanga ngitsho lo muntu ohamba uthi uzaqala mbani. So mina njengomuntu olwela amalungelo abantu ngijhile ukuthi hayi mina lokhu kutshengisela ngizakhokhela ngiphambili. Abantu kababuye bazabuya bazokutho ama-solidarity bazokutho okubahluphayo engatsho ngathi bazabala esingathi ngama-solidarity speeches abo. Inhlanganiso ezijeneyo sesifikile esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo besitsho lokuthi njalo sikwenza kade sithi sifuna ukutshengiselela sinika ihulumende esikufisayo ukuthi kwenze ngoba leyi demonstration ayisiyo yokulwa lo hulumende ngeyokutshengisela ukuthi thina sifuna lokhu nalokhu. Ukuphanyaswa yikhulumente, ikhulumende lapho uyaphambana sicela uyenze so. Nxa engasalalelanga yikhathi esizayibiza ku-demonstration yokuthi sizohlala edorobheni singazuki aze alalele ayenze khonokho esikucelayo.
Siyabona ukubana wahambisa isicelo emapholiseni, bathini bona amapholisa, bakuphendula na?
Amapholisa angiphendule ngefoni engingakutho ngoba bengihambile fuze sihlangane izolo. Basebesithi hayi incwadi eyoku-acknowledge i-demonstration isikhona. Bengiphandle kwedolobho ngisenzokunye. Angisafinyelelanga ukuthi hambe ngiyithatha leyo ncwadi. Kodwa into eqakathekile la kumagqwetha ami engiwazisileyo ngomthetho la lendlela endlala ngisenza ngayo incwadi nxa ngibhala ibhala kuthiwa i-notification letter ayibhala kuthiwa i-clearing letter so kwabuze ukuthi hayi sikuzwile lokho okukhulumile u-inspector Unyathi u-PDIO laphana e-central district Southampton building uthi hayi sizwile sibonile incwadi yakho sifisa nje ukuthi sibe kwazi ukuthi uzahamba njani sibe le-ID ngase ngikhuluma la ecingweni ukuthi hayi sisukela ko-hype laphana esihlahleni laphana ekhoneni labo Jova Mbayiwa yikho siyasukela khona ngo-12 o'clock abantu bahlangana khona ngo-12 o'clock sibe sesiwalker edorobheni sihamba ngebhethi tepo siyathena ku-5 Avenue singena siyajoyina umqabuko siqansa sisiye esithombeni sikankomo lapho kuza kukhulunywa khona ama-solidarity speeches khona
abantu abesabi na ubona ungani baza buya ngobuningi
abantu bangangavuyi ngobuningi ngoba abantu bayesaba njengoba iyabona abakhulu belizwe behlala besithi balungise inswazi ezilesawuti ukuthi bakarabha abantu so abantu balokwesaba kakhulu kodwa into enkulu engiyifisayo kubona laba abangabe buyile baluthwane bebaningi yikuthi umlayezelo esikulayezelayo kusitshengisele sethu umlayezelo esikulayezela uhulumende uyefika isiqoqa sendaba yokuthi umbiko uyefika kuhulumende uyefika kupresident uyefika kuzigaba zegovernment ukuthi abantu bakhala ngalokhu lalokhu yikho esikhala kakhulu ngoba siza kuthola kunapa ku-PA system ekubhodeni kwethu sikhuluma ukuthi abantu lingesabi amandla akini bantu ezandleni zenu nxa lihlala sisaba ukuthi lingene emgwaqweni kuyafana lakathi esibhedlela kulamithi ungagula uyafa so ongayisikufa yikuphi
umnumzana Josphat Mzaca Ngulube ngomunye wabaqoqa ukutshengisela kwezakhamizi zakobulawayo namuhla ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 Ikomiti yePhalamende ebona ngezamafutha ezimota lamandla kaGetsi ePhalamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi kayiboni amanyathelo amenyezelwe nguhulumende izolo senelisa ukuqeda udubo lokusilela kwepetulo ledizili okuqhubekayo elizweni. Idale lekhabinethi lazise ukuthi uhulumende usezathatha amanyathelo okwenqabela inkohlakalo emagalajini. Lengezelathi uza kwenqabela osomagalaji ukuthengisa amafutha emkambo wensitha abuye njalo ababambe ngamandla ukuthi bamukele impatalo yama-electronic payments. Kustanekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umgcini sihlalo wekomiti le umnumzana Joel Gabuza.
Inkinga esilayo with what is happening kugovernment ukuthi baphonge ukukhuluma nje ukuthi nje bephonge ukukhohlisa abantu. Inkalakatha yokuthi ifield yangikhona ayikho. Imonitor, uyamonitor into engekho, uyamonitor yona ifield engekho. Ungakhangela nje kuma-garages nesilezi moto. Yafika ukuthi igarage leselenyanga lingakareceive ifuel bayabe bemonita i-IP yakhona yiyona ingekho xa ukuthi esiye emkambeni omnyama isikhathi esiningi uyabulanda okuyi-5 liters nedu usushodelwe ifuel yakuphelela endleleni ulanda i-5 liters ulanda i-2 liters amboni ukuthi emkambeni omnyama yiko kuyakhona amafutha amafutha vele awakho bona abawathengisa emkambo omnyama maybe abezithengela i-20 liters 100 liters but amafutha awakhe elizweni amagarage amaningi awala mafutha so lapha nxa kuyikuthi ayatholakala kugarage elilodwa wonke umuntu sehambe khonapho ehlekela amafutha
lagcina livumelaneni lo phathintambo obona ngalolu gatsha
angithi wasithembisa ukuthi kathi esikhathi esiyabe siyelungisile but akalungi lutho ngoba uyabona i-challenge esilayo ngendaba yamafutha awusoze uthenga amafutha ne-foreign currency e-Kuwait kumbe i-Iran kumbe lapho avela khona ngoba ufuna i-foreign currency ubuye lapha eZimbabwe wathengise ngebhondi usuyathenga amafutha abe sefuna i-foreign currency vele i-foreign currency anti bayalisile ukuthi ayisafunakali kalakade ukuthi ugovernment nje kaphuma egcekeni esitshele ukuthi i-bond leyi ayisebenzi ayithengi mafutha because i-government kala mali
ikhabhinethi le njalo ivumeleni ukuthi kufanele abavakatshela indawo zokuzithokozisa endaweni ezinjengabo Victoria Falls abawetela bebhadale ngemali yakwamanye amazwe
ye kodwa inkalakatha yokuthi phela nxa kuyikuthi kuzovumela imali ezimbili zingene lize ukwazi ukuthi advise ugovernment manje ngezomkhonomi. Xa uyavakatshela indawo vele ama-tourists bebabhadala nge-foreign currency, yet esiyazi babuya bele mali zabo ze-foreign currency, babhadale nge-foreign currency. But i-challenge ukuthi yoni hotela izayithatha ini foreign currency iyise ugovernment, kona ugovernment emabhenki ungathembakali ukuthi imali ungayishiya uzayithola ikhona. So it's not an issue, i-issue confidence, ukuthembeka abantu ukuthi belethe imali ebhenki ukuthi uthembeke, ebhenki ithembeke layo ugovernment. Kanti silahlekele izimali abantu bokuthi ano wonke ama-nostro account selamali ozayizuza, abantu balahlekele izimali kuthi uyakuhlezezela ukuthi ukuyisele lapho imali edliwa khona futhi.
Umnumzana Joel Gabuza ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ekhangelane lezamafutha ezimota kanye lamandla kagetsi ePortfolio Committee on Energy and Power Development. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende senqolonge umeli wakwelebhilithane ukuthi azechasisa ngokutshaywa lokuyangiswa kwamalunga equla likamphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Omnumzana Sibusiso Moyo yizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilithane ngeviki edluleyo. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzakwazisa namuhla ukuthi usengezelele iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso esinganani. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngibona uChamisa urongo mayezo ukuthi abantu bangene emgwaqweni batshengisele, ngoba yena ufuna ukubulalisa abantu. Abakhathali ngokuthi abantu bafe, uyazi abantu bangadotoya lana badutshulwa bafe, yena akumu-afekthi indawo. Njalo ufuna abantu bamlwele impi yakhe ukuthi yena abe yi-president. Akasuke nje lo ahambe nje liyayilusa inkomo zakibo le. Abantu into abayifunayo bafuna uhulumente ozokwazi ukuthi abasize, cause manje kunje abatsha bonke laba abazamayo ukuthi baphile sabaphila ngokuthengisa-ke emgwaqweni. Kodwa-ke uhulumende ubabhekela phansi, ngoba nanku bayaxoshwa benziwa nje, imali yangikhona ayithengi kafana nje. Kodwa mina into engitsho ukuthi yena lo Chamisa lo hayi lumnangakho, abahlale phansi bonke nje ama-political parties bahlale phansi bakhulumisane, kube lesinqumo esizodwa esithathwayo. Cause yena uChamisa nezanu PF mina ngibona bonke baguqile ngaphansi kuncenga khona ngale ngase-Britain. So bonke nje i-Britain asakwazi ukuthi iphe bani isize kuphi. So bonke nje mina ngibona ngathi nje hhayi bayenza into njengelangqondo nje, bonke bayafana nje. Besithembile ukuthi maybe izinto zizalunga, ngoba kade ngena-ke lo mna kakwakwangani ukuba ngcono, kodwa nako kuba wesi, ngoba laye akacabangeli bantu, ucabangela itafula lakhe nje kuphela. Aliba yena uyahola la mabhondi lawo kumbe kuthiwa ama-RTF, alibuya kubona ukuthi ayisebenzi imali.
Sanibonani basakazi abahle. Mina nginqube ngisendaweni yaseGoli. Ngifisa ukudlulisa kubalaleli ikakhulu ezweni lokuzalwa eZimbabwe, ikakhulu eMathebeleland. Ngithi abantu basesindebeleni kathesi sokuyisikhathi sokuthi bavuselele amasiko abo, beyaziwe ngamasiko abo aqhuba kahle. Izinduna zihlukane nokuyenza imisebenzi yabohulumende, ziyenza umsebenzi ofunwa ngabantu, bevuselele amasiko wonke akhona ayevele senziwa la kudala. Kathesi sizwe sivubhuqwabhuqwa indlala, izulu alisani, kodwa bona abadala abakhona okwamanje bayakwazi ukuthi khona empilweni kwakuthi masekunje kwenziweni. Ngicela mpela abantu bakabesukumele yonke lento leyo, kathi ilizwe kalibuseki, ilizwe liphethwe ngabantu abangekho rayithi, ilizwe selibonakala selingathi lisezandleni zamasosha. Abantu bayahlukunyezwa yonke into. Sizwe sikamzilikazi, sizwe sikamthwakazi, sonke sisukumane livuseleli amasiko enu, ilizwe likuzokwazi ukubuya ezandleni zabantu abalungileyo. Yonke into eyayisenziwa kudala kubikwa kusiya ezintabeni ezindelele kusiwa kuphi kuphi, sukumani bantu bakithi liyenze okwakusenziwa. Lithuma abantu abaqondileyo, lingathumi noma umbani. Thuma abantu abafaneleyo, libabone ukuthi bafanele ukungena entabeni. Yenze isintu sibe yisintu, isizwe isizwe ngamasiko aso. Kati abahlaleleni abantu abakhona kathi sikakhulu emathebeleni, mathebeleni South kakhulu lapho endabuka khona endaweni yaseplumtree, akuyenziwa lutho ngezinto zesintu. Angazi ukuthi sokwathini ebantwini, kodwa abantu abadala bakhona sibabhekileyo ukuthi ngabe yibo abayakwenza. Akuzama ukuthi abantu basukume, mhlawumbe isizwe singaba loxolo kuke ilizwe like libuseke, ilizwe like lilunge, ilizwe libuseyele ezandleni zabanikazi. Ngoba kumanje nje siyabona ilizwe liphethwe ngabantu abangasobanikazi belizwe, abantu abangakhethwanga ngabantu, bathatha ilizwe besebenzisa amandla abo akuba ngokuhulumende ukuhlukumeza abantu lokuhlukumeza umphakathi. Ukuze kuphele konke lokhu, isizwe asibuyele emasikweni, asosivuselele amasiko. Ngiyabonga.
Eqinisweni ukuthi vele eZimbabwe kusela qiniso. Labona labo mama bangabe bekhethiwe bona labo. Bazathi sebeqedile ukusetshisisa ngecorruption ekhona eZimbabwe. Manje amasela akhona wona lawo ngawezanu vele, njalo futhi bakhethwe yiyo izanu. Bangabaqamba na obhrulu babo? Labona labo abakhethiweyo futhi bengamasela, awubonti ukudlalwa ngabantu. Kuyafanana la yena liyana i-commission eyayikhethiwe kuqala ukuthi izocubulungula ngokudutshulwa kwabantu oka-1 August. Anti awonti kwafanana lakathesi ukuthi bathi beqedile azange betshela abantu. Lamhla sikwazi besebahamba mba bakahambi, sebaceda kumba bakacedi, akuzange kutshelwe umuntu.
Linjani basakazi abahle? Amagetsi asithwalise nzima, siyabe sifisa ukungena kuhlelo kodwa amagetsi asuke asihambile, lamafoni acitshe. Situation la inzima ngapha ekhaya, okunye siyabe singasakwazi vele ukuthi senzeni. Kulokho okudemonstrate-a lokhu kunzima ngoba kufisa ufuna abantu baphakathi kohlupho, kodwa abaselaqiniso lakho Nkosi ekwaziyo ikusasa leZimbabwe, ngoba yayisesihlukuluzeke kakhulu ukuthi abantu bangathi bayenzini so baphelelwe ngumphako nje. So kuphonga ukukhangelwa kuphela ukuthi hhayi, mhlawumbe iNkosi iza kusilamulela ngesikhathi sayo.
Kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika selethese umkhokheli webutho lakwele Myanmar lezinye iziphathamandla izijeziso zenotho phezu kokubulawa kwabokholo lwesiRohingya Muslims kulelo lizwe. Abalwela amalungelo oluntu kwele Sudan bathi ibutho kanye labamela amabandla aphikisayo kunkulumo zokubumba uhulumende wenkazatho kumele bavumele abesifazana ukuthi baphatheke labo kulolu hlelo. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika namuhla, siphatha udaba lwedale leCongress elivote licothoza amazwi kamongameli Donald Trump izolo. Awukuthi amalunga aleli dale amane awebandla eliphikisayo elamademokrasi ansundu kumele abuyele emazweni awo omdabu nxa esola okwenzakalayo eMelika. Idale leCongress lisole amazwi kaTrump lalisithi agcwele inzondo njalo atshotshozela ukukhethana ngemihlobo. abavote bevumelana lalokhu ngabe bandla lamademocracy la bebandla lamarepublicans abane kuphela. Sixoxele umgcinisihlalo weMDC eMelika umnumzana Dan Moyo ngalolu daba.
Ngokubona kwami uTrump vele uracist and into ayisebenzisayo even ngokhetho luka-2016 ukuthi azawine wangena ngazo iindaba zona lezi ze-immigration lokuthuka abantu abangasizizalwa zalapho. So mina ngibona ukuthi uselungiselela ikampeni eyokhetho lwa-next year and usegruma abasekeli bakhe ukuthi bahle bavele bangene kumodi le ababekiyo ngesikhathi sika-2016 election, ngoba I think ubona kuyiyo i-winning formula ukuthi aphile to abantu bakibo ababeliva ekuthini bona bangcono kulabantu abansundu nabanye abavela kwamanye amazwe.
Amalunga edalele parliamente awebandla lama-Republicans okulibandla lika-Trump kungani engafuna ukumsola phezu kwamazwi akhe la? Bayamesaba kumbe bavumelana lembono yakhe?
Angiboni ukuthi bavumelana lembono yakhe. Engibonayo nje ukuthi abalaqiniso labantu bama-constituents abo ababarepresentayo ukuthi mhlawumbe if bangaphikisana lo-Trump bangagcina bedliwa kukhetho oluzayo luka-2028. So ngibona mina kuyinto e-survival ukuthi either bavumelane naye u-Trump ngoba bengaphikisana naye kungenzeka ukuthi badliwe kukhetho oluzayo lolu, and therefore bazame uku-avoid-a khona lokho. That's why ubona bengakwanisi ukuthi basho baphumele egcekeni ukubana into yabo enketabetshabe le abavumelani layo.
Kulo cwaningo olwenziwe yinhlanganiso ye-Reuters ngemva kwamazwi ka-Trump eveza ukuthi uselosekelo oluningi kakhulu kubandla lama-Republicans ngemva kokwethula amazwi la, ungathini ngalokho?
Kuyakhombisa ukuthi vele abantu abasupport ama-Republican from kudala bavele bengabantu aba-racist ngoba angiboni ukuthi bangasupportana lo-Trump ngandlela bani if bengakholelwa ezintweni azishoyo esizibonayo ukuthi zi-racist. Ngoba and ma ukubhekisisa ukhangelisisa laba bantu athi kumele babuyele lapho abazalelwe khona, abavela khona, abathathu bakhona ngabantu abazalelwe la, and ngoyi-one nje ngumunye nje kuphela owazalelwa elizweni lase-Sudan wakhulela lapha kodwa laba abanye abathathu bavele bazalelwe lapha bengama-American. So ukuthi u-Trump athi khona uyele kumazwe abo just on the fact yokuthi akusiyo mangisi owabelungu ukhombisa yona i-racism lesiyizwayo eyenza ukuthi kuze kube le vote e-parliament namhlanje.
Ubona kumsebenzela kuhle kukhetho oluzayo?
Well, njengoba kwamsebenzela kuhle kukhetho luka-2016 even though engazange awine i-majority but kwamsebenzela ku-college, ku-electoral college, ngoba nanku nguye ongu-president. Kodwa angiboni ukuthi kuzomsebenzela ngo-2020 ngoba I think abantu abaningi abangazange bavote ngalesa sikhathi, especially kulezo ndawo lapho athola khona ama-electoral college votes amenza ukuthi abe ngu-president, I think this time around sebebonile ukuthi lo muntu uyingozi for ilizwe le-America and therefore sokumele akhitshwe. So angiboni ukuthi kuzomsebenzela ngo-2020.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga linqobe eleBarbados nge-66-41 emdlalweni we-Netball World Cup odlalelwe eLiverpool kwelePilitane izolo. EleZimbabwe selizanqikilana leleMalawi ngolwesine.
Wonantsimbiyeza ubani benga tinja mabubesi Timbi Wonantsimbiyeza ubani benga tinja mabubesi Timbi
siqhubeke ezekuseni ngokukhothamela iqhawe lezomculo elidume emhlabeni wonke jikelele uJohnny Clegg. Yena obhubhele emzini wakhe kwele South Africa izolo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha lasithupha 66. UClegg udliwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Wake wahlala eZimbabwe isayiRhodesia esalusana ngoba unina wayeyisizalwane seZimbabwe. UClegg ube ngumuntu omhlophe kodwa ubehlabela kakhulu ngesiZulu okwenze wathandwa kakhulu kusukela kudala ngesikhathi esacathula lapho ayehlabela khona echotoza umbuso wabelungu owawuncindezela abansundu kwele South Africa owe-apartheid. Wahlabela lamaqembu awasungulayo athi elijulukale lesavuka. Ingoma zakhe ezihamba phambili zigoqela le ethi Impi.
Impi, bona sibiyeza, bobani bemba tinta mabobesi.
Kulale njalo ethi
Hatsi Bonanga.
Njengomlandeli wenguqo mina ngizahlala ngimkhumbula ngale ethi ibhola lethu sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe kwaba kwenu sithi alwehlanga lungehlanga
sizobetha sonke izinkulumo wesivukeli sonke sakithi. Sibuzobani bengathi ibhola lethu lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzobani bengathi ibhola lethu lapha sihlangana khona bazotelingani. Sibuzobani sibuzobani ngathinta thina ubani ongathinta thina sishunge bhola webafana. Ubani ongathinta thina sishunge bhola webafana. Simathu ukahlela kanani.
Siyalivingelela emakhaya, siyalibulisa lisithilivuka njani. Siqhiba ke uhlelo sikhothamela iqhawe wezomculo uJohnny Clegg. Siyalubonga uxhaso lwenu kuFacebook. Kulo JT Junior Dube uthiwena siyavuka nkomo nomakuku Ntombi Ngwenya uthi wena good morning. Umncuncu laye uthi morning. Livuka njani sihlobo kutsho uThemba Nzima. Silethemba Gift uthi wena linjani baba Nkomo. Hayi ngisiphilele sihlobo sami. Amalisi Ndlovu uthi wena livuka njani. Maphosa Jason uthi wena morning Msakazi. Junior Dube uthi wena badlale kuhle kakhulu sibafisela okuhle kodwa emdlalweni wabo olandelayo. UJT lo
bani.
Bona lethu namusi hlangana khona bazokala abantu angazo protest amse melan lapha bese ngihlabela lami lo Johnny Clegg. Siqhubela ke uhlelo ngaleyo nkoma sithi makalale ngokuthula ukusiphetha ezo suku sikhangele bezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi by-election yemangwe le Glenview South ziza kwenziwa mhla ka 7 ngoSeptemba. Kwanele mthwakazi elikhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7 olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asibheni sonke njalo kuhlelo lunye nesikhathi sinye kusasa.